Yebo, ngizangena kukhetho ezenza kalamhla ka 26 March. Ngizabe ngilabo mama abathathu engizancintisana labo, lo baba oyedwa. Umama oqala nguMary Ncube oweZANU PF. Owesibili abe nguEsnath Khumalo weRTZ. Kube sokusithi olandelayo omunye kube nguVisitor Ndebele weMDC Alliance. Kube sokusithi ubaba ngwezaphu uCasper Sibanda. Yibo abantu engizancintisana labo kukhetho lwama-by-election oluzayenzakala mhla ka 26 March. Ngendlela i-electorate eyazonda ngayo ngesikhathi ngikhutshwa esikhundleni bayangithembisa ukuthi hayi bazangibisela ngoba ngingumuntu owayesebenza kuhle labo.
Khona vele ukususwa esikhundleni sakho wakubona kulungile yini?
Ukususwa kwami esikhundleni ngakubona kuyinto engaqondanga kakhulu ngoba kwavayoleta abantu abangivotelayo, i-electorate eyibo abangivotelayo basala bengelamkhokheli ngesikhathi sokuthi bona bekhangelela ukuncediswa yimi, kodwa babona sengikhutshiwo basala sekungasela muntu obancedisayo. Mina ngakubona kuyinto embi kakhulu, kuyinto engekho emthethweni, njalo ngikhishwa libandla engangingahambi lalo. Ngakubona kuyindlela yokuhlukumeza isigaba, lokuhlukumeza mina njengomama owayekhethwe ngabantu ukuthi ngiyabamela. Bengithemba, bengazi futhi ukuthi ngisebenza labo kuhle, njalo kuyi-second term yami. Kodwa ngiyakubona ukuthi ngendlela abantu esigabeni sami abazonda ngayo, ngendlela engakhuthwa ngayo, hayi ngibona beza ngibise esikhundleni sami. Ngibuyele futhi njalo ngibabambe ewadini, sebenze labo ewadini. Ngibona abantu ngendlela okwenza ngayo bazonda kakhulu, ngoba umuntu wangikhipha esikhundleni angingenanga ngebizo lephathi yakhe. Mina ngibone ngani hayi konke kuzolunga mhla ka 26. I'm very confident enough ukuthi hayi ngabuyela ngiphinde ngibakhokhelele kuze kuyefika isikhathi kudlalwa sesilungiselela ukhetho oluzayo ngo-2023.
Aqhubeka njani amalungiselelo, njalo lethemba lokuthi unganqoba yini sesikhangela abanye oncintisana la?
Amalungiselelo okhetho oluza kuba khona hayi ayahamba ngendlela eqondileyo, ngoba kahleshi ngilungisa ama-flyers nama-posters nama-t-shirts. Then sesizawenza i-launch ukuthi siqalise ukuyenza i-dotco. Bona amalungiselelo aza kuba mahle kakhulu. Labantu bayaparticipate and labantu bayacooperate, loba sokube the change yename, the color, but abantu beya-cooperating.